Sidinga imali baba ukuthi laba bantu behambe sidinga yabo bonke. So imali imali yangkhona kunzima ngoba liyazi abanye abantu abasebenzi kunjoba senesikhathi abanye basebenza abanye abasebenzi so izimali zangkhona ziphuma kancane kancane uthole manje sebethethe isikhathi laba bantu lokho bekhona apha imali esidingayo baba imali enene ngoba vele ilezi imoto ezidonsa abantu kusho ukuthi imali zangkhona zikobo 15,000 to 18,000 so yizo imali ezidingakalayo and laba abantu babili omunye uyetholotho omunye uyekhezi so yikho kudingakala imali sibili engaba ningi nyana
singathi ngafika khonapho kuma 38,000
khonapho nje ngafika vele khonapho ngoba into zangkhona ziningi la khona ngeke nje lihambe lomuntu lingafiki lalutho into ezifana lokudla bo-grocery into ezinjalo ngoba likwazi vele laseZimbabwe ukuthi kunjani into zangkhona ziyahlupha-hlupha nje kanjalo ukuthi imali uyithole uma useZimbabwe kuba nzima
selithole imali enganani khona manje
imali yangkhona incane baba ngoba vele imali esilayo kungaba yi-5,000
izihlobo zabo zingaphi selelakhuluma lazo yini
izihlobo zabo zikhona wonke nje nabangani bakhona
bakhala ngokufanayo imali khonapho
iye bakhala ngokufanayo imali azikho abantu abaningi ngoba bengasebenzi since nje kwafika ukuthi amapemithi nalawo abanye bamiswa emsebenzini ngendaba zezincwadi so izimali zangkhona kuba nzima ukuthi zihlangane baba
iZimbabwe embassy like lizama yini ukuthi likhulume la
sike sazama kulabanye abake bafika laphana bakhuluma lathi ukuthi bengazama ukuthi besincede laphana
ye kodwa kungaphuthi inkulumo zangkhona
ye inkulumo zangkhona zikaphutha okunye kutho ukuthi siza kuzwa namhlanje kwabakade beyenza imeeting and then ntambama yikho lapho esizozwa khona ama-results ukuthi kuhamba kanjani into zangkhona zimanjani inhlelo zangkhona zimanjani
ye amapholisa-ke selikhulume lawo
bahamba namhlanje ukuthi bekhulumisana lawo beza ukuthi kuhamba njani
singathi akukabotshwa muntu lokho bebulewe
hayi akukabotshwa muntu akukabotshwa muntu
ye khuluma labantu ukwenza ukuthi bathontisele abalakho bekumele benze njani
ye hayi lokho esincenga nje abantu ukuthi befake mhlawumbe abalakho
nxa umuntu elakho akuthweleyo kumele ayifake ngaphi imali le
sivule i-akhawunti abanye siyachaya esontweni imali yangkhona yikho esizama ukuthi siyihlanganisele khona ukuthi esingabe siyikutholile sikuse khona ngale esontweni
ye abafuna ukuthi baxhumane lawe akubatshela inombolo zakho ukuthi zimi kanjani
069 211 3560